So we see card is in the VOA in the valley. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhla ka 28 zibandlela 2021 mhlakusethi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
We must be careful not to flatten the economy in our bid to flatten the curve. Lockdowns are not meant to be permanent solutions or a one-size-fits-all. There is need to create a lockdown exit strategy, but also a lockdown strategy that is viable and that is peculiar to our own circumstances.
Mkhokeli we-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Jamisa, uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale emakhaya eze-COVID-19 lockdown. Kula lezo ezithatha isikhathi eside.
Abantu bathwele nzima ngamanzi, akula manzi aphumayo lapha empompini. So abantu kathesi ukuthi bathole amanzi ukuthi bakhongozele avela ezukwini, bona la abakhongozele ma-masters.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo olukhulu lwamanzi, lanxa izulu lisina elizweni jikelele lonyaka. Ebantwini abahlolwe batholakala bele-COVID-19 izolo abangamakhulu amathathu 300, abalikhulu lane babo 104 mabe Harare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. IHarare yiyo elokhu ikhokhela ngokuba lenani labantu abafunyanwa bele-COVID-19 eZimbabwe. Ebantwini abahlolwe batholakala belegciwane leli abangamakhulu amathathu 300, abalikhulu lane babo 104 ngabe Harare. Kunje sebezinkulungwane ezidlula amashumi amathathu lambili 32,304 asebeke balaliswa yilo mkhuhlane, kodwa basila sebezinkulungwane ezidlula amashumi amabili lane lantathu 23,687 wabulala abedlula inkulungwane iyodwa labalikhulu 1,122 elizweni jikelele. Kusukisela ngombimbitho nyakenye uhlasela eZimbabwe, ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasela abantu abayizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3.5 million, yabulala inkulungwane ezingamashumi phose athoba munemunye 87,937 emhlabeni jikelele. Sebeyizigidi ezidlula ezilikhulu 109 million ababanjwe ligciwane leli, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Elemelika yilo elikhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezidlula amashumi amabili lanhlanu 25.6 million, yabulala inkulungwane ezidlula amakhulu amane 429,230. Umkhokeli we-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Jamisa, uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale besemakhaya eze-COVID-19 lockdown kulalezo ezithatha isikhathi eside abantu bezivalele elizweni elilomnotho ophethwe ngabazisebenzayo. Intethelo yezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekupheleni kwengoma yelizwe eyayihlatshelwa kudala, uJamisa uqale ngokuthatha umzuzu wokukhumbula abalahlekelwe yimiphefumulo bebulawa yi-COVID-19. Embikweni wakhe oqakathekileyo awethulele uZulu enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeFacebook phezu komkhuhlane we-COVID-19, uJamisa uqale ngokubonga uZulu weZimbabwe lasemazweni ngomsebenzi omkhulu wokuthengela izibhedlela usizo lwempahla edingakalayo. Wabonga njalo labakuhlangothi lwezempilakahle athi basebenza gadalala ukusiza abagulayo lanxa bengelayo impahla eyanelayo yokusebenzisa. Abanye babo sebehlaselwa yi-COVID-19 kuthi abanye belahlekelwa impilo. Uqhubekele phambili uJamisa esithi indlela elandelwayo elizweni ingasoke yasebenza ngokwaneleyo ukuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane, njengoba inengi libanjwa ngamandla okwephula iziqondiso ezabekwayo ikakhulu abaphila ngokuzisebenza.
We must be careful not to flatten the economy in our bid to flatten the curve.
Kumizamo yethu yokufuna ukuqeda udubo lomkhuhlane lo, kumele senze lokhu sinanzelele ukuba kasibulali umnotho wethu. Indlela yokuhlala emakhaya ye-lockdown kasiyo ndlela kuphela engasetshenziswa ukuqeda lomkhuhlane. Kumele kudingwe ezinye indlela ezingasetshenziswa ezisebenzelana lesimo esiselizweni lethu.
Emazwini akhe kungcwatshwa amaqhawe amathathu eNational Heroes Acre ngolwesithathu obengumhlonitshwa kulo mngcwabo. Umsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga uthe iCovid kayikhethi ukuthi ihlasela bani.
The fight against this pandemic does not allow for us to choose who to walk.
Kawukhangela ukuba sihamba lobani, sisebenzisana lobani, ngumkhuhlane olulunya. Lapho sidinga indlela zokulwisana nalo umkhuhlane. Lapho odlula khona uthiya kulusizi kuphela, kodwa sizowunqoba kuphela lomkhuhlane njengesizwe. Kunje uhulumende uphakathi kokudinga imithi yokwelapha lomkhuhlane edingakalayo.
For this pandemic.
Okugcizelelwe ngenye ingcwethi kwezempila kahle uDokotela Gary Shaba.
Kuliqiniso ukuthi umkhuhlane lowo awukhethi muntu. Sonke sisengozini yalomkhuhlane ngokunjalo kumele sihlangane sincedisane ukuthi siwulwise umkhuhlane lowo.
Uhulumende uthi uphakathi wokukhulumisana laba kwamanye amazwe ukuze ilizwe litholiswe lalo imithi yokwelapha lomkhuhlane, njalo ekhangelele ukuba lokho kuyabe sekufezekile enyangeni ezimbalwa ezilandelayo. Kodwa umnumzana Chamisa uthe uqakathekile ukuba eleZimbabwe kanye lamazwe awezwekazi le-Afrika asebenzisane lengcwethi zawo kwezempilakahle. Kudingwe indlela zokutholisa abalolwazi imali yokuthi benze inhlolisiso ezichiyeneyo. Kudingwa indlela zangekhaya zokulungisa leyo mithi, hatshi ukuthembela kwabakwamanye amazwe ukuba benze lokho sikhathi sonke. Isimo esiselizweni uChamisa uthi sidinga ubukhokheli obuzokhokhelela ekuthini kulandelwe ndlela bani kwezokulwisana nalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izibhedlela zikahulumende zibikwa zilokhu zithwele nzima empini le-COVID-19 kungenxa yokusilela kwempahla yokusebenzisa kanye lezisebenzi zezempilakahle. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi useqhatshe abongi abatsha ngenjongo yokwengezelela inani labavele bekhona izibhedlela zonke zelizwe. Okuningi ngalolu daba sukuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubeke lomnumzana Anthony Majongosi, isikhulumeli senhlanganiso yelwela amalungelo abongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals.
Salona na nazali, ivizo lami ngu-Anthony Majongosi omongi, ngilapha e-United Bulawayo Hospital, ngimelela amanesi lapha ko-Bulawayo. Kuthi ngifuna ukukhuluma le ndawo yegcukwane le-COVID leyana. Ngiyabona ukuthi kathesi ama-numbers abantu bayabanjwa igcukwane ayakhwela kakhulu. Kathesi even i-warden yathi i-COVID ward i-Bartley Memorial Block kugcwele ama-patient ale-COVID. Kodwa siyabona futhi kunjalo kuyabangela ukuthi iUBH yonke even amanye amawadi ayathethelalisa abantu abagulayo bangela umkhuhlane, bayakhwanisa kuwanja umkhuhlane lo. Le ndawo yokuthi i-PP ikhwanele iyatholwa khonako kule COVID ward, amanye amawadi i-PP ayikhwananga. Njalo kuyabangela ukuthi ama-health workers le, amanesi la, ama-friendly health workers abanye umkhuhlane, siqine umuntu wonke ubanje umkhuhlane igcwane leya.
Sizwile uhulumende esithi uza deploya abongi labongikazi esibhedlela se-UBH Mpilo eTon Grove lezinye eHarare. Liyababona yini bebuya abanye, njalo liyenela yini ukuthi lisebenze ngemfanelo?
Kathesi lati bayavula i-Ton Grove Hospital le ekusileni. Kodwa kathesi i-ekusileni ngiyo ngibone kathesi iyathola ama-patient abalitshwani ukuthi siyanjele ukuthi imikhuhlane ungakhubeleka phambili uspread. Kodwa amanesi ngiyona ukuthi amanesi abalutshwane futhi nendawo ukuthi amanesi abuyawe amasha abalutshwane futhi. Kodwa amanesi ahamba iTunugu afakwa eTunugu neyokusileni avile iUnited Bulawayo Hospital. Kathesi iPP siyabona imawarden lawa ale mkhuhlane ale gcikwane, lama patient ale gcikwane iPP ikhona. Kodwa sivona ama numbers abantu bale gqikani ayakhwela kathesa.
Umnumzana Anthony Majongo sisikhulumele senhlanganiso elwela amalungelo abongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Ubexoxa icingweni losidalekile emhlanga we-Studio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo olukhulu lwamanzi lanxa izulu lisina elizweni jikelele lonyaka. Iningi seliphila ngokukhongozela amanzi ezulu ngoba impompi ezidonsa amanzi zingasebenzi kakuhle kanye lenhlupho ezibhekane lomunicipal walelo dolobho. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Izakhamizi eziningi zakoBulawayo seziphila ngokukhongozela amanzi ezulu lokuyalayinela amanzi ezibholaneni osekuthiye iningi liphila nzima loba nje amadamu eselamanzi enelisa ukunathisa idolobho leli. Isakhamuzi sakoBulawayo omnumzana Mehluli Ndlovu ufakaza ngokuphila kwabo ngamanzi okukhongozela.
Udaba lwamanzi lunzima, lukhuni sivili, abantu bathwele nzima ngamanzi. Akula amanzi aphuma lapha empompini. So abantu kathesa ukuthi bathola amanzi ukuthi bakhongozele avela ezulwini. Bona la abakhongozele ama-asbestos. Yikho kuphela okukhona ukunceda abantu. Aphuma empompini akula kunzima. Kunzima ludubo silolusebantwini.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nomalanga Gumede uthi ucine ukuthola amanzi empompini nyakenye.
Ngibhekane lodubo lwamanzi. Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600. Thina lokho siwagcine mid February amanzi. Asikwazi wabe siwajajiweyo.
Isakhamuzi semzini wePhumula unkosikazi Nobuhle Moyo uthi kudala bawagcina amanzi aphuma empompini.
Udube silalo ngolokuswela amanzi. Amanzi kasila ngapha ePhumula East. Ibhawuza noma ingazibuye kuyabe ukuqokozela azake siwathathe ezimpompini vela siwazi amanzi. Simangaliswa ngamabhili, sicela uhulumende angenele indaba zamabhili labuyayo singalamanzi sithini ngawo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi kusobala ukuthi udubo lwamanzi sokudibene lokungabuthwa kwezibi kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Ingozi esiyibonayo ngokungavuthwa kwezibi inkulu kakhulu ngokuba kuzazaleka khona imikhuhlane le ehambisana namanzi. Ikakhulu ngalesi sikhathi sezulu kuyatholakala kakhulu imikhuhlane njenge-dysentery, cholera leminye njalo ethwalwa ngamanzi. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi i-council ilungise masinyane lezi sebenzi zayo ukuze izibi zivuthwe kungaze kwanda ingozi engacini ibulela abantu abaningi phakathi kwedolobha lakoBulawayo.
Amanzi aqhubeka esilela ukufika kuzakhamizi zedolobho lakoBulawayo loba nje izulu lisina amadamu eselamanzi enelisa ukunathisa uBulawayo. Umunicipala wethule umbiko othi umsebenzi wokulungisa impompi ezidonsa amanzi obiza inkulungwane phose ezingamashumi amathathu zamadola usuke waphazamiseka osekubangele ukuba ikhansili yehluleke ukutholisa uzulu amanzi malanga onke. Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uchaze ukuba imisebenzi yekhansili isiphambanisekile nge-lockdown kanye lokumemetheka kwe-COVID-19.
Utanke kwedolobho ngokwakhe yena okumkhuhlane lokuletha kumthethe kutho ukuthi namanye ama-department affected ngoba baningi asekelezi babamba lo baya kuma quarantine ukuze baphephe. Kunjalo kuyaba-affecta kakhulu, kuyaphambanisa ihlelo zikamasipala ngoba abantu emsebenzini babalutshwane. Sibakhangelele nje labo abenelisa ukusebenza basezindlini, lalabo akumele basebenze besemsebenzini, besebenza emsebenzini ukuthi izizi nokunye okuningi. Kutho ukuthi nxa kuwukuthi basebanjwe yilo mkhuhlane abasenelisi ukuzosebenza.
Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Hola. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihlizweni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisa nalokumemetheka kwe-COVID-19. Okwamanje wethu sikhangele kwezivela kwamanye amazwe amafitshane.
Ijale leSenate kwele Melika liza kuqala ngenyanga ezayo ukutholisa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump amacala okuqela ukuthi wathuthuzela umvukela kwele Melika. Abokubandela amaRepublicans bathi akukho emthethweni ukutholiswa kukaTrump, kodwa abakubandla elibusayo bathi kumele uTrump avinjwe lokuthi angene esikhundleni sikahulumende impilo yakhe yonke. Abantu kwele Sudan batshengisela emigoqweni begonona ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokunye. Sokule minyaka emibili basusa owayengumongameli uMnumzana Omar al-Bashir esikhundleni sikamongameli. Umongameli wakwele Tanzania uMnumzana John Magufuli uthi akumelanga abakuhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle begijimele ukuthenga ijekiseni yokuvimba umkhuhlane we-COVID-19 ngoba inakho ukubulala abantu.
Iningi lithi ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yi-coronavirus kanye lababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku kuveza sobala ukubana uhulumende kayiqhubi kuhle imizamo yakhe yokulwisana nalo mkhuhlane. Ngeviki edluleyo kufe abaphathi tambo bakahulumende abathathu ababalisa unkosikazi Ellen Gwaratsemba, uSibusiso Moyo loMnumzana Joe Biki Mathiza, lamanye amalunga ezanu-PF agoqela uMnumzana Pharatsa Izimondi. Abanye bathi ukusilela kwemishina lemithi ezibhedlela yikho okwenza umkhuhlane lo ubulale abantu ngobuningi. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo uxhume ilunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule lelunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lengxoxo.
Kuyadanisa kakhulu okwenzakalileyo sikubona kusenzakala ke kuvikela iphelileyo nje lokuqhubeka kusenzakala ukuthi ke iziphathamandla zikahulumende eziningi ke zitshonile ngomkhuhlane nalo we-COVID-19. Ikanti ke nje labantu jikelele labo sibona ke bebhubha njengoba sebedlulile ke inkulungwane abantu abathethwe lesi sifo. Kuyadanisa ke kuyatshengisela ukuthi uhulumende weZANU-PF uhulumende kamnanga akazilungiselelanga, akazange alungiselele ukwenqabela kumemetheka ke kwalolu gubhane. Njalo okunye okudanisayo ukuthi uhulumende uyamemezela ke atshele uZulu ukuthi uZulu kazibambe, uZulu kaziphathe, uZulu kazame ukuhlala emakhaya. Kodwa ke zona iziphathamandla zikahulumende ziyabonakala emakhasini obulembu lapha lakubo-social media ke besenza amaphathi ke, yikho lapho sibona ingani bathelelana khona ke leli gcikwane ke elimemethekayo bese ligcina ke libabulala. Kukhanya ke abakukhulumayo abakutshela isizwe kaye kusikho bona abakwenzayo njengobukhokheli belizwe, kabalead by example.
Bayakhuluma abantu babagawule bathi ukufa kwabantu abedlula inkulungwana abagoqela iziphathamandla zikahulumende esibone zibhubha buthumuthumu ngeviki edluleyo ukuveza sobala ukwehluleka kukahulumende ukuphatha kuhle lomkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Baba Nkomo, akusilo qiniso lelo ukuthi uhulumende sehlekile. Uhulumende ulemizamo njengakuqala ekuqaleni qala i-corona iqala ukuthi i-lockdown yakuqala uhulumende ulwisile sile kwazi kwaba sesibangene sihle ukuthi umkhushana we-corona wehla kakhulu labantu basila laba babanje i-corona. Into nje yonakeleyo ukuvulwa kwamabhoda laphana, sokuvulwa amabhoda umkhushana wasungena kakhulu kubangelwa yikuyili futhi kuyukuthi abantu abamakampani azathi zayi test abantu labo ama-individuals ama-test abantu babesenza ama-fake documents. Abe bevumela abantu abale corona ukuthi bangene ba cross ama border betshengisa incwadi eze fake kanti kuhamba abantu abale mkhushane lo. Umkhushane omemethekile kakhulu, ngakho ke kathi ebangene sisikilo umemetheke kakhulu ubonisile ngokubulala lapho kucase kwethu kusukusethisa kakhulu abantu ukuthi ibanga lokufa seliphezulu. Ngokunjalo uhulumende kathi selethile futhi lockdown and uyayilandelela futhi ukuthi amapolisa akababophe abantu abangalandeli umthetho ye World Health Organization yezempilakahle ukuthi abantu bazi bazivikele emkhuhlaneni bavikele labanye babo emkhuhlaneni lo ngokunjalo uhulumende uphakathi komsebenzi lo omkhulu ukuthi ebone ukuthi uyacindezela umkhuhlane wecorona ukuthi ungamemetheki phakathi kwelizwe imizamo yonke yenziwa nguhulumende le
Uhulumende babandlovu uthi uphakathi kokukhulumisana leRussia leChina ukuze athenge ijekiseni yokwelapha umkhuhlane lo njalo uthi imali yokuqhuba lomsebenzi ulayo yebo ubona kuphumelela mpela kuhamba kuhle etholakala amajekiseni
Kungaba into enhle kakhulu ke nxa lawo majekiseni ke engatholakala eChina leRussia abuye asize abantu ke kulo mkhuhlane ke osungumbhuqazwe kungaba into enhle kakhulu kodwa ke uhulumende ke wezani uphefulumende kamnangagwa kasi samthembi thina njengezizalwane zeZimbabwe akukhulumayo lakwenzayo kusuka kuthiyane kuhlukane kakhulu kasikwazi njalo ukuthi ke uzenelise ukuthi imali ayikhipha ebhadala na njengoba enguhulumende thanda izikwelede imali ebakhona bayisebenzisa ke ezintweni ezingancediyo singathi thina balama misplaced priorities bangabantu abajayele ukunwaya lapha okungalumi khona yikho ke kasikwazi ukuthi bazanelisa yini ukuthi bayibhadalela ke lawo manje ekuseni ukuthi abuye nxa bengabhadalanga ukuthi ukuthi babe sebangabantu asebeza khulumisana la i-AU labo-China labo-Russia bezama ukuthi bakwelede njengenhlala yenza singazi ukuthi bazavunjelwa yini bazasiphiwa leso sikwelede bangabantu esingasabathembi kodwa ke nxa engatholakala lawo majekiseni anganceda kakhulu isizwe into esingayithokozelela yena leyo
baba gawule
uhulumende ulomlando wokukhangela ukuthi abantu baphile umlando kahulumende lo ukuthi abantu baphile ezweni uhulumende langayi imali sikhala ngemali ukuthi imali kayikho kodwa eyomuthi lalo ukuthi abantu baphile uhulumende ulawo njengalokho ukuthi ukuncedisa inhlelo zokuthi abantu bathole ukudla abantu bamele baphile yebo vele izinto ziyasihlupha kodwa uhulumende uyakhetha ngithi ipriority yakuqala kathi entweni zonke ukuthi abantu basinde emkhuhlaneni wecorona lo osumemetheka umhlaba wonke ngokunjalo amazwe njabo America lawo aze vaccine lawo bani nalathuthuke kakhulu amazwe yaseqalisa ukuthi ehlaba abantu uhulumende laye kunjalo umkhuhlane lo unkomo asowethu azanguchamuke khona phezimbabwe waqhamuka khona ngale makhiweni so ngawo ke kubele uhulumende lalabo abanye abafisa ukusincedisa basincedise emzameni kahulumende le kodwa imali izaba khona kanti kungayishula njalo ukuthi imali bekhona enhlelweni ezinye kuthi entweni eqakathekile kangaka uhulumende bese sehlelele ukuthi imali bekhona uhulumende utsho kuwumlando wakhe ukuthi kumele akwenze khonokho njengoba uhulumende ndisithi ukuthi uza kwenza ukuthi umongameli ukhulumile ukuthi akuza mele ukuthi kukhangelwe amadokotela asuthiseke kuhlolisisa ukuthi kambe injection efanele abantu yipi engalimazi abantu ezayenza abantu basinde baphile
umnumzana believe kaule lilo ngalezana PF lizwe njalo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga lebandla le MTC Alliance Abantu abaningi bathi ubathwalise nzima umkhuhlane we-COVID-19. Wothi ke sike sizwe bekhuluma ngawo ngoba umemetheka okwethusayo eZimbabwe.
Khulumayo nguDube ngilapha eBotswana la. Hayi lunzima sesaba zake sibone umkhuhlane onje thina silokhe saba sakhulayo. Lo siyawesaba uvalile wavalela wonke amabhoda wavalela izisuntu kodwa mna engicelisayo kuphela asilandeleni khona lokhu abakutshoyo abaphathi sifakeni amamaski umkhuhlane lo uyaqeda lingathi libone uqeda amaminista uqeda ini awukhethi mhlobo mina engisicelisayo kuphela ukuthi lapha elikhona ngezindawo hlobo zami amamaski logezi izandla amamaski livumele ama lockdown akhulunywayo liwavumele kakhulu lihlale lawo lingabhodinga lithi he njengabanye bathi he ngale tase setshwane sesiyanga yikho lapho elizathatha khona lokho kuyinto lina kuphela engicelisa kulona ukuthi umsebenzi ukho unyekho noma ukhona kodwa vumela i-lockdown enaleyo
linjani sozani hayi siyaphila yilo nje ugubhane lolo lusithwalise nzima asazi balithi uthi unkulunkulu ngaphi angasibona sizwele phakathi kobunzima obungala obuhlangana labantu bakhe
Baba ukhumalo la igoli. Hey, uvalelwe ezindlini wokunye nje. Into ebuhlunga ngaka amabhoda avaliwe selokhu sagcina ekhaya kunyaka ophelile. Eh, kuze kube imanje abantwana sibazi ukuthi bawuphila njani bengasazi abazali babo. Mina ke njengamsengeni wonyaka wonke impela bengizitshela ukuthi ngizoya ekhaya ngoJuni kanti kuyovalwa ngoMashi ngingakayi ekhaya. Kuze kube imanje ke hawu Nkosi yami hayi kubuhlungu.
Labo bebengabalaleli bomsakazo weStudio 7 abasithumele imilayizelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Bathabe kamanzi te abakhulisa umdlali wenguqu uPeter Muluwa yena osedlalela iqembu leSimba SC lakwele Tanzania. Inthethile izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umqondisi weqembu lenguqu leAjax Hotspurs okuyilweli khulisa uPeter Muduwa osiphambaniso Dube uthi uyadlala kule Tanzania ukaPeter kuveza obala imisebenzi yabo njengeqembu elifikisa iminyaka engamashumi amabili lonyaka.
Silokujabula okukhulu ngoba ukhulele kiTanzania from 14 years edlala kumajuniors waze waya wadlala la kuDivision 2 and Division 1. He's been looking for i-breakthrough yona leyo and silokuthokoza okukhulu ngoba bambizele ukuzodlala kubanga eliphezulu ukuthi laye adlale kuChampions League yena uba ngowesine kuqembu lethu leAjax amaJuniors ujoyina uDivine Lunga uChrispin Machisi itenzele Khumalo okuthi ukuthi abafana esibaproducerayo ingabafana ukuthi abaluhlonzi abadlala kuba nga eliphezulu so ayisazincoma and sibonga ama coaches anjengoGugu lethu Dhlomo ubakhayelile from bezintanga ezincane sebeze bengabafana abakhulu
isiphatha amandla isaqala uhlelo lweSerie A emdlalweni wenguqu yabasakhulayo uMkhululi Mthunzi uthi uyadlala kukaMduwa emazweni kuyamjabulisa kakhulu ngoba engomunye wabadlali asebedlala emazweni abaphume kuhlelo lolu.
Uthe ngo-2010 ngiqala ukukhokhela ngananzelela ukuthi amaqembu ethu akhona amanye ayewuthatha engathi umdlalo webhora seriously befuna ukudevelopa. Kube khona futhi njalo abanye ngabananzelelayo ukuthi bakhona nje kwemdlalweni wokuthi bazilibazise. Nasengisithi ngcono sibehlukanise. Sasesiwanika amaqembu lokuthi elinye lizaba ngu-Serie A, elinye libe ngu-Serie B. U-Serie A lo yilokhu esingathi i-Premier League yama-juniors mhlawumbe. Ibulawayo kuphela ele-Premier League eyabontanga abasakhulayo. Sagcina sesisiba labadlali abalohlonzi abadlali lamaqembu akobulawayo. Abanye bahawukelwa ngamaqembu angaphandle kwakobulawayo abathatha. Abanye bachapha imngcele bayadlala phetsheya kwemngcele yethu. Abanye badlala emazweni.
UMthunzi Nguyo ke ngumnikazi weqembu leMK Lions lapho uMduwa aqalele khona ukudlala lo mdlalo wenguqu phambili nokuyadlalela kwakhe amaqembu agoqela eleFirstborn, eleAjax Hotspurs, eleBulawayo Chiefs kanye leHighlanders. UMduwa uyedlala kuqembu leSimba esiyela kule Tanzania okwenyanga eziyisithupha njalo leli qembu lithi limdingele ukuba azodlala kulomncintiswano weCAF Champions League njalo lilakho ukuhlela imthengi kuqembu lakhe leHighlanders nxa engaqhuba kuhle kulomncintiswano. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singekehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umkokeli we-MTC Alliance Mnumzana Nelson Jamisa uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifutshane sokuba abantu bahlale emakhaya eze-COVID-19 lockdown kulalezo ezithatha isikhathi eside. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.